Hayi kuhamba kuhle ivoto radio station ndiba abantu baqalisile namhlanje okutshekha i-inspection ku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll ngoba kwezindawo khanye ngani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukujova up to Wednesday ukutshekha amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali
ama-voters roll akhona. Yebo phela abantu becheka, bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya.
Hhayi. So far so good akulandi ahambe kuhle yonke into ihamba kuhle. Abantu azomethi becheka phela kuma voters roll, then upresident uya-announce anytime soon lokhu zenza. I-date yama-elections, otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
wathintini? Kungaphi, kungaphi khonapho?
Hayi ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo endaweni ezijene ezinjalo singazi
emkuzakobulawayo ngazi lutho ngazi ngematinoti imatinoti khona kuqaliswe namuhla so angeke ngitho ukuthi ayitholakali yona iqalise namuhla.
Ye so
ungakobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona mina ngikhava imatinoti kuphela.
Hayi kunjalo baba moya ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona berejistri yibo abakhulumayo kuxane beyenza iripoti akungabe bonke kulabantu abaningi abangachekhanga but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile ambonti kungaba le extension but nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchekha kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye singathi kona ngabho-ke e-Mouth North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bese kuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho wena ukubona njani khonokho?
Yes, yintoyikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kuyumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023 but ukuthi bekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.